sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Simo zeyo kanye ngakathi lorapathi. Asi bambotha wana vice president
izikhalazo zenu nizizwile njalo kunomuntu ade ezibhala phansi umsikeli wami uChiwenga uke waphedula eminye imibuzo yenu ade silibuzile
abalwa impi yenkululeko bakhonona kumongameli Emmerson Mnangagwa besithi ukhetho lwezanu PF lama primary olwenziwe ezigabeni zabo belugcwele ubuqili nodlame
Imanifesto yethulwa kuningi kakhulu kakhulu laba bantu basemakhaya abahlala ngasemakhaya bazobona ukuthi hayi ngempela i-MCCC ekhokhelwa ngumama uHlupe kuningi kuthule abalungiselele khona ukuthi impilo zibe impilo zabo ngempela zehluke kakhulu kuthi zifane nabantu abahlala emadolobheni
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lethula ugwalo lwezithembiso zalo elithi lizazenzela abantu nxa lithe lanqoba kukhetho imanifesto. Woza Friday lamhlanje silomculi weZimbabwe osakhulayo ogxilekwe leSouth Africa uWisdom Nyathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abalwa impi yenkululeko babe lomhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla eHarare lapho abakade bekhonona besithi ukhetho lokudinga abazamela ibandla lezanu PF lama primaries olwenziwe ezigabeni zabo belugcwele ubuqili lodlakela uGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Imkulungwane zamalunga awebandla leZANU PF inengi yilabo abalwa impi yenkululeko bebethe gwaqa eHarare besethula izikhalazo zabo kumongameli Mnangagwa ikakhulu ngokuphathwa kokhetho lokudinga abazamela ibandla olwama primary umgcini sihlalo yobulawayo umnumzana Sifa Sincube uthe ukhetho lweZANU PF olwama primary lomzuso obuhlungu njengoba intando kaZulu ingasalandelwanga umgcini sihlalo wenyakatho yemandebeleni umnumzana Richard Ndlovu usola ukuthi abalwa impi yenkululeko bakhunjulwa nxaso kulukhetho kuphela njalo abanengi abangasaholi ngenxa yokuthi bavalelwa phandle ngabomu
ukhulumeniwe amakongres amazisi lamakolaborators
Umongameli Mnangagwa uphendule esithi obekukhulunywa ngumgcini sihlalo ukuzwile njalo okunye abakhulumile izinto azaziyo vele akaphendulanga kodwa udaba lokuthi abecele elaxoxwa kuZANU PF ngomnyaka odlileyo sebekhokhela endaweni eziningi
Simo zeyo kanye ngakathi lorapathi asi bambotha wana vice president
izikhalazo zenu nizizwile njalo kunomuntu ade ezibhala phansi umsikeli wami uChiwenga uke waphedula eminye imibuzo yenu ade silibuzile izikhalazo zenu bezifanana kodwa bezikhona ezinye ade zishiye njengoba izikhalazo zonke sizihlonipha umgcini sihlalo munye lamunye ubebuya phambili ezoletha izikhalazo zeprovinsi yakhe
lo ubungumhlangano wakho wokuqala lamalunga eZANU PF inengi lingabalwa impi yenkululeko eHarare obona ngenhlelo zebandla upolitical commissar weZANU PF umnomzana Angel Petrugeche wethule umbiko wokuthi ibandla lizaphinda ukhetho lwama primary ezigabeni ezilithumi ngemva kokulwisana lamalunga ebandla leli ngeviki ephelileyo lo umhlangano wesinye ngemva kwalo abelawo lezinduna olandele ngenkokheli zabekholo owesithathu wahlangana labo somabhizimusi okwamanje uthe usazahlangana labatsha labasemakolishini emfundo yaphezulu. Ngimele isithu 7 seHarare ngiuGibson Bebe.
Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngokwasazana Thokozani Khuphe liza kwethula ugwalo lwezithembiso zalo elithi lizazenzela abantu alubane lithela ngqoba kukhetho imanifesto kusasa kobulawayo. Leli bandla lisanda ukwenza umhlangano walo weCongress lapho elakhetha khona uMakhuphe lomsekeli wakhe umnumzana Robert Gutu kanye labanye abakhokheli balo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phokeni. Yena ochazisele uNtongameli Nkomo weStudio 7 okuningi ngokwethulwa kwemanifesto yabo.
Umkhosi wakusasa siwenzela e-amphitheatre koBulawayo. Sizobe senza lokho okubizwa ngesilungu wathi manifesto. Imanifesto yethu ithelwa okuningi kakhulu laba abantu basemakhaya abahlala ngasemakhaya bazobona ukuthi hayi ngempela i-MDCT ekhokhelwa ngumama uKhuphe kuningi kukhule abalungiselele khona ukuthi impilo zabo ngempela zehluke kakhulu futhi zifane nabantu abahlala emadolobheni. Kukhona okuningi ngazokhuluma ngakho, okunye sengingakuthinta nje ngingafuni ukuthi ngikhulume kakhulu kuprezenta kakhulu ninto zamanzi nento zabo-electricity nento ze-sanitation nizokuzokhuluma nje ngazo kakhulu kusasa. IZimbabwe nje yonke nayo nabahlala emadolobheni kuningi azokukhuluma kusasa upresident okuzochaza ngempela ukuthi iprogramu yethu iprogramu ngempela efuna ukuthuthukisa ilizwe elise phambili. Asizukuthembisa abantu amanga, asizukuthembisa abantu into engekhoyo. Sizokhuluma ngento enizoyibona na ukuthi uma yokhakhiletha ngempela inethi zakhona ziyahlangana.
Lona ibandla seliliqoqe kuhle yini lahlangana kuzo zonke izigaba zelizwe?
Hayi, banza selihlangene wena mfowethu. Ngempela kukhona lapha nalapha isinenkinga khona, kodwa ngubani ongenayo inkinga? Uyabona, ngoba niyazi ukuthi singasahlangana nazo yizo lezo abanye babefuna ukuthi bachathe ngodlami iphathi babaleke nayo baqhubeke ngobandlululo nazo zonke lezi zinto ezimbi. So kukhona leyo imsibizo ukuthi housekeeping that we are doing, kodwa siyangijabulisa umsebenzi esiwenzile. Hayi, kuhamba kahle. Ake ngichazela ngendaba yokulonta, ngoba abanye bathi njengoba silonta kobulathi sebenza kobulawayo kuphela. Hayi, akunjalo.
Ungathini kubalandeli bebandla lenu lozulu nje jikelele phambilini kwakusasa?
Hayi, into engayisho ukuthi kusasa wonke umuntu akaze amphitheatre kobulawayo. Abangasoze baphumele kuze amphitheatre kobulawayo, sizobe sikhona kuFacebook sikhuluma ngeprogramu esinayo eyeZimbabwe. Iprogramu njengoba sengithile ukuthi ngesaba ukuthi ngikhulume kakhulu upresident engakakhulumi, kodwa uma upresident sekhulumile ngizoza njalo kuwe mfakazi sikhulume ngempela ngimaze ngichaze. Kodwa nawe nje uma ulalele kusasa sizoyizwa ukuthi hayi ngempela iprogramu yeZimbabwe ikhona lana, ngokuba siphethwe ngumama manje and omama njengobusazi ukuthi into zabo lezi bayazi ukuthi ekhaya bayazi kuthatha noma kuncane kanganani bakunakise nje kugcwale wonke umuntu uzonakekela.
Lo umnumzana Khaliphani Phokeni, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT elikhokhelwa ngokosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ithi abantu abazatholakala bebhalise kabili kusiya phezulu bazahlolisiswa ukuthi imbangela yalokho kuyini ngoba kungekho emthethweni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okhomishina beZEC bebekhuluma lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye lezamabandla ezokholo lapho abazise khona ukuthi ukutholakala umuntu ebhalise kaningi akukho emthethweni. Ukhomishina Qhubani Moyo uthe bazahlolisisa izizathu zokuthi umuntu abhalise kaningi, ethi balakho njalo ukuhambisa abanye emapholiseni nxa iZEC ingasuthiseki ngezizathu lezi.
Ukubhalisa kabili vele akuvunyelwa emthethweni. Ngalokho ngevele khona kuyabophisa. Kodwa njengekhomishini siya understand ukuthi njengoba bekuyi first time senza i-BVR process, mhlawumbe abanye abantu abaningi bengabe benze bengakwazi ukuthi lokho kulama consequences anjani. Ngalokho-ke ikhomishini izacubungula ibonisise ibone ukuthi ingathatha amanyathelo bani ukuthi idile lalaba bantu abarejiste kabili kathathu kumbe kane.
Osebenza lenhlanganiso ezizimeleyo eMthonjeni Women's Trust unkosikazi Sikhathele Mathambo uthe kungakabotshiswa abantu kumele kuqale kuhlolisiswe ngoba kwezinye izikhathi abantu bayathutha lapho abahlala khona kuthi ngokusweleka kolwazi bagcine bebhalisa njalo besesabela ukuvalelwa phandle ngesizathu sokuthutha.
Ngibona ngani ukuqakathekile ukuthi khona behlolisise ukuthi khona umuntu ezenza i-double registration wawuhambe njani. Ngwasizananzela kakhulu emakhaya ngenxa yokwethuselwa kwabantu. Mhlawumbe omunye ngoba wayengasela slip mhlawumbe sokube leyinye nje isizathu wabona kufanele ukuthi enzeni ehambe ebhalisa futhi.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi kuzavulwa indawo zokubhalisela ukuvota phakathi kweziqinti okuhlala khona abantu. U-Provincial Elections Officer wakoBulawayo, uMnumzana Innocent Ncube, uthe iBulawayo iza kuba le ndawo ezingamashumi amabili lasitshiyagalolunye, i-29, eziqintini zonke zakoBulawayo, ukuze kube seduze labantu.
I-voter registration izabe iqhubekela phambili, okutsho ukuthi out of ama-wards angu-29, enye leyinye iwadi izaba le registration center A1. Lokhu senzele ukuthi khona sibe seduzani labantu ukwenzela ukuthi abantu ba-accesse ama voter registration centers bengagadi bengahambi umango omude. I-voter education izabuya on the ground isibuya ke lawo ama voter registration centers.
Obemele u-Provincial Elections Officer wesabelo seMathebeleland North, uMnumzana Joseph Moyo, uthi isabelo lesi siza kuba le ndawo ezingaphezu kwekhulu.
Kuma 7 districts ethu sizabe sile 192 wards ezizwe ezizabe zile registration, but ama inspection centers ethu yona lawo okungama registration okuzabe ku-inspektwa khona futhi.
Abamele izabelo ze-Midlands, iMashingo kanye leMathebeleland South bazise ukuthi baza kuba le ndawo zokubhalisela ukuvota eziphakathi kwabantu ukuze ababesele bengabhalisanga benelise ukubhalisa. Indawo lezi zizavulwa kuze kube yisikhathi sokubhalisela ukuncintisa emthethwandaba. IZEC ithi izakwazisa uZulu ukuthi indawo lezo zokubhalisela ukuvota sizaqala ukusebenza nini. Ngimele iStudio 7. NgikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Imuli kaMongameli Mgabe isilindele ukwaziswa ukuthi isivikelo ekubotshweni esasiphiwe unkosikazi Grace Mugabe ngemva kokutshaya intombazana yakwele South Africa nyakenye besisemthethweni kumbe hatshi. Ngemva kwamalanga amabili loludaba luhlaziywa emthethwandaba wePretoria High Court, uMahluli uthe uza kwethula isinqumo ngokuya kwesikhathi. UBenedict Nhlapho usipha loludaba esePretoria kwele South Africa.
Lamhlanje bekulilanga lokugcina amagqwetha ephikisana ngodaba lokuthi kambe sivikelwe kubojwene saphiwe unkosikazi Grace Mugabe ecaleni lokutshaya unkosazana Gabriela Angels sasemthethweni kumbe hatshi. Namhlanje kamagqwetha kahulumende atshela uMahluli ukuthi leso sivikelo unkosikazi Mugabe wasiphiwa phansi komthetho wamazwe omhlaba ohlobo lwe-International Customary Law. Bathi lo mthetho uyavuma ukuthi umkamongameli avikeleke njengomkakhe nxa engadala amacala esekuhambeni. Amagqwetha avumile ukuthi leso sivikelo asisasebenzi njengoba unkosikazi Mugabe kasenguye umkamongameli welizwe. kodwa kamaqwetha abalisa awe Afri Forum awe Democratic Alliance lezinhlanganiso batshela umahlulu ukuthi kawusiloqiniso ukuthi kulomthetho asetshenziswayo ukuphunkoza kazimgabe isivikelo bathelelo liphutha elenziwa nguhulumende weSouth Africa evikela ubudlelwano bakhe leZimbabwe. Umgcini sihlalo webandla leDemocratic Alliance umnumzana James Self utshele Studio 7 ukuthi basilindele ngamehlo abomvu isinqumo somthetho ndaba.
We want a principle established that nobody
sifuna kube lesibonelo sokuthi eSouth Africa akulamuntu ongaphiwa isivikelo ekubotshweni nxa edale icala kungakhathalekile ukuthi wazana lobani kumbe uyini empilweni. Sikholwa ukuthi isinqumo sikamphathintambo weSouth Africa sokupha unkosikazi Mugabe lesi isivikelo sasingekho emthethweni.
Ngakwelinye icela unina kaGabriela unkosazana Debbie Angels laye ufunga wagumele sithi ufuna unkosikazi Mugabe ajeziswe.
I wanted to pay for what she did to my daughter because it was unprovoked. The attack was unprovoked.
Ngifuna ajeziswe ngalokho akwenza kundodakazi yami ngoba yayingonanga lutho. Indodakazi yami kayenzanga lutho olwalungenza ichaywe ngendlela eyachaywa ngayo. Ngifuna uGrace ajeziswe. Kufanele amiswe phambi komthetho wandaba. Nxa umthetho wandaba unganquma ukuthi ayejele makube njalo.
Iningi lezalwane zeZimbabwe lithi lifuna isinqumo sikamehluli kulolu daba. Sifundise inkokheli zeZimbabwe ukuthi amalungelo abantu kazana lawo aqakathekile njengalabo abalamandla kwezombusazwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi kufanele lesinqumo sitshengise ukuthi akukuhle okwenziwa unkosikazi Mugabe.
Maye kuchajwa ichajwa. Maku kuthi angeke sabe eSouth Africa nakhona. It will be fine. Eze leti na kufanele ebonise ukudamu ongamampela. Ozokhulumisana naye lo ntombazana noma ekhulumisana nabafana bakhe nje ukuthi indaba yenzayo iroma.
Kodwa kesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Thubelihle Banda uthi loba ekusekela ukuthi unkosikazi Mugabe asithathelwe isivikelo asiphiwayo kufanele leli cala liphathwe njengawo wonke amacala.
Indaba yakhe kumele iye court kodwa acharged fairly like a human being, not ngenxa yokuthi wakwaba ngufazi kapresident kumbe ngenxa yokuthi people are pushing their political agendas.
UMahluli Vala uthe uzakwazisa amagqwetha kuleli cala nxa esephume lesinqumo ololu daba. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Live Talk lamuhla sikhangela okuphume emhlanganweni obukhona phakathi kwabalwa impi yenkululeko lomongameli Emmerson Mnangagwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ngesikhathi idolobho leKai Town lihlaba omkhulu umkhosi ngodubo lokusilela kwamanzi olubangelwa ukungani kuhle kwezulu emhlubulweni wangezansi eAfrica. Abenhlanganiso yeWater Aid umsebenzi wokuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo emhlabeni jikelele bathi ukuguquka komkhathi yikho kubangela ukusilela kwamanzi emazweni omhlaba. Inhloko kahulumende esanda ukukhethwa embusweni kwele Malaysia uMahathir Mohamad uthi uzagcwalisa isithembiso asenzayo esakhankasa ukuthi uzaxolela umkhokheli webandla eliphikisayo uAnwar Ibrahim owabotshelwa amacala abaningi abathi ayengawokukhandelwa nguhulumende. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project ithi izehlakalo zokwethuselwa kanye lodlakela beziqansa selokho umnyaka uqalisile ikakhulu ukulwisana phakathi kwebandla leZANU PF lele MDC. Embikweni ewethulela muhla inhlanganiso le ithi izehlakalo zakwabela abebandla leZANU PF kuphela okudla lokunye ziyehla. Isigaba seMashonaland Central iso esilezehlakalo zodlakela eziqansileyo kwedlula kweminye iminyaka nxa kulokhetho. Inhlanganiso le ithi izasebenzelana lamabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukwenzela ukuthi kube lokuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edale lephalamente ngowebandla leMDCT. Yena isiqale ngokumbuza ngokulwisana phakathi kwebandla lakhe kanye lakweleZANU PF.
KuZANU PF ukuchitheka igazi. Ngingakutshela ukuthi kuma primary elections wona lawa adlile aweZANU PF kufe abasekeli beZANU PF abanengi kuleli lizwe, ikakhulu kusukela eMidlands Province. Kutansa kusiyali. Ngihlangane lamanye ama MP awezano awadliweyo kuma primary election akade besitsho bona ukuthi khona izinduna zabo zihambe zaphiwa imali. Ziphiwa imali ukuthi zibize izakhamizi zonke zizitshele ukuthi onguye okufuza ukuthi abe candidate yezano ngobani. Wayezakala badliwa ama MP ngenxa yokuthi osabhuku o-chief babiza abantu babahlalisa phansi babatshela ukuthi lapha oyikandidate nguzibani. Uyayekela ukuvotela lowo muntu kahle ebekwazi ukuthi kulesi sigaba akasafunakali. I-violence ekhona kuZANU PF yona le. Thina kuMDC hayi asiyiboni, angikayiboni. Ngikhuluma kanje mina kathesi ngiphuma phakathina komhlangano we-consensus. Abantu bayahlabela, bayagida, bekunabantu akade benchallenge abafika ku-6. Bawithdrawile bona ngokwabo bodwa. Abantu bayajabula bagoni wehlukene la kuZANU PF.
Isehlakalo ikakhulu lesiyani senzakala eBuhera kungcwatshwa owayengumkhokheli webandla leni. Lezinye kobulawayo lapho okwagijinyiswana khona.
Kwakunabantu bedrama, ama-comedians, ababefuna ukuthi nje bebukwe ngumhlaba wonke ukuthi khona bona bakhona ngenxa yokuthi kule njongo yayivele ikhona. Sakubona njalo ivinda laphana sokuthiwa khona kulabatshayiweyo kobulawayo. Abantu sebephuma belempikitsha yokuhlatshwa injection. Angiwazi ukukhuhlana wokutshaywa mina abantu bephiwa injection. So ke kunenge okufuza ukuthi abantu bekucubungule bengakakuthathi face value. Ukuthi ngoba iHerald kumbe iZBC TV ikuchilo kakutsho ukuthi khona icho okuliqiniso.
Inhlanganiso leyi ithi iMashonaland Central ngenye yezigaba etshengisa izehlakalo zodlakela eziningi. Lina kodwa kuyini elikubonayo nxa selikhangela ilizwe lonke jikelele?
Akukabi bungcono sithandekile, akukabi bungcono. Into esiyenzakele kuphela ukuthi iZANU PF isitshintshe istrategy se-violence. Nxa kuyukuthi laphana babetshaya mgceke, khathesi sebetshayela phansi.
Lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edale lephalamende engobandla le-MDCT sixoxelaye ekhonale eBinga. Abenhlanganiso zabasakhulayo abasekela ibandla leZANU PF abazingxenye yomanyano wenhlanganiso yeZimbabwe Youth Action Platform banikeze inkokheli yengatsha kuqula elikhokhelwa ngumnumzana Pupuraito Karepi amalanga amathathu ukuba iguquke kundlela abasebenza ngayo kumbe bachiye umsebenzi. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentathelo izindaba owenzelwe emahofisini eMedia Center abasakhulayo laba bathi bengamavila laba bantu besehluleka ukuqhuba umsebenzi wabo. Umkhokheli walenhlanganiso uTonderai Chidawa uthi njengabasakhulayo bafuna ukubona ukuthi kusiyaphela lezo nsuku ezintathu inkokheli yengatsha zonke ezilithumi ibabonise ukuba kuyiwa ngapi emalungiselelweni wokhetho. Umkhokheli wenye yenhlanganiso yabasakhulayo ekulomanyano weZIAP ye-Youth Entrepreneurs Business Forum umnumzana Tinashe Mushipe uthi inkokheli bekumele ngabe isiqalile ukukhankasela ukhetho.
Kathesi bathule bazihlalele bayenze izinto zabo. Thina sizwisisa ukuthi bafuna ukuhamba lathi yini kumbe sibe lezingqondo. So yikho sithe namhla hayi mane silitshele ngoba isikhathi sesihamba sesizafika isikhathi sama-elections. Ama-youth amelele ukubakwazi ukuthi lathi sime ngaphi lawo.
Kungalesi sizathoke umshipe ethi benikeze inkokheli amalanga amathathu ukutsho ukuba kwenziwani.
So sithi kibo madoda sele 3 days lezi esizidumileyo ngicelani libe lisitshele action plan yenu yiye up to Monday ukuthi bekwazi ukuthi ama-youth ethu liwayenzelani. Ama-youth yiyo kusasa yelizwe. So sifuna ukwazi ukuthi usasa yethu siphethe kahle yini.
Uthi bafuna ukuthi kusiyaphela lezo nsuku ezintathu sebechilo ukuba bazimisele ukusebenza kuZANU PF nalo bahachi.
Ngabe Youth League, the National Youth League, siyaqalisa ukuvula umgwaqo uthi umkhulu wethu sebuya la ephungu sekela sibili ukuthi hayi okhulwe labantu abasha lokhu mina and yinto ayifunayo ufuna ukuphumelela komuntu wonke especially abantu abasha. Kodwa nxa ama-youth angikhona omele bethungameli ama-youth behlezi umthungameli uyasebenza kutshoni.
Bayayikhumbuza linkokheli ukuba ingaze yazikhohlwa lezo zehlakalo zanyakenye lapho kwasuswa khona inkokheli yeZANU PF eyayingenzi okufunwa ngabalandeli bebandla ilakho ukwenziwa esifanayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Lamhlanje kuWoza Friday silomculi weZimbabwe osakhulayo ogxile kwele South Africa Wisdom Nyathi. Sizweni uBenedict Nhlapo esiqhonsela umculo ophuma kudlalade lakhe.
Ithi Woza, Woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi uphokile.
Wisdom Nyathi odumeke zomculo ngelithi Mawiza Mdluli ubiza disco music umculo wakhe. Wona ke uyezwakala ukuthi ngomdabu nxa ulalele iziginci zawo ulezicucu zerumba yamachangani bese kungathi futhi uke wahlephula emculweni womdabu wamatswana. Insizwe yasekheze sewula ithi ngumdumo oyehlukile ohlose ukubuyisela uZulu eziginqini zomdabu.
Umculo wesintu. Kanti ke futhi mina indlela engiyenza ngawo ishuthi ngiyafundisa, ngiyakha, ngiyaduduza, ngenza nje into eziningi ngifaka nje imessage ethile kubantu. Isihloko sayo sithi umuntu omdala uma esehamba uyalayela. Kukhona isikhathi ukuthi abize abantwana bakhe lapho oqala khona ukuveza izinto abe zingazaziwa ngabantwana.
Leli ke lithi umuntu omdala mayesihamba uyalayezela. Ngelesithathu kanti lumculi usenze ama-DVD amabele. Ezinye zengoma ezikule dlalade zigoqela le ethi usuphila kanjani, isigebengu, xenophobia, lale ethi imihlola yami. Uyiza uthi ubona ikusasa lakhe njengomculi livulekile kanti ufuna ukuba umculi owaziwayo njalo oyisibonelo kwabasacathulayo. Lokhu ke uthi ufuna kwenziwe yilo lele lithi umuntu omdala.
Kuphekiwe impela lapha kuvuthiwe ayizibondiwe. Nakuma advert lapha kuma social network mabe silifaka hayi no izandla beziya phezulu kakhulu impela. Yikho kungenza ukuthi nami ngize ngiye ngibe nesifiso ukuthi no mangiye ngiyokuphakele abantu abaningi bakuthole kungabi yilona lo kodwa ke kutholakale abantwini abaningi.
Kudlalade lakuqala wayesithi emendweni kuyabekezelwa weza esesithi poison engakazi manje sesithi umuntu omdala. Melestro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Siyabonga Benedict Nhlapo olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.